Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni wa Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 24 Ncwabakazi 2020 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili abadabuka esigabeni seManicaland ababhubhileyo bebulawa umkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa leli gcikwane lokhu liqansa.
Okokuqala engikunanzelelayo kusalabantu abangathi bangamahlongandlebe abangathi abakazwisisi ukuthi lo mkhuhlane ukhona.
Abathathu abasezandleni zamapholisa besetheswa icala lokutshotshozela ukutshengisela abathi omnumzana Job Sikala, Jacob Ngarivume lo Hopewell Chingono bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla.
Lokhu okwenzakalayo yikuhlukuluzwa okwenziwa abantwana baseZimbabwe. Kathesi ungakukhangela kakusese ngokweopposition yodwa.
Ibandla le-MTCT lilandula imbiko ethi lisebenzelana lebandla leZANU-PF.
So angazi ke mawuthi abantu abasivotelanga ukuthi ukhuluma ngani ngoba ngabe sivotelwanga ngabe sikwazi ukuthola la ama-spaces la asekhona.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili abadabuka esigabeni seManicaland ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa leli gcikwane lokhu liqonga. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amathathu lasikhombisa 37 ababanjwe leli gcikwane kumahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula. Inani labalegcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane ezinhlanu 5930 labulala abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 155. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ezakhamuzi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngumbuza ukuthi umumo wokuthelelana igcikwane leli unjani kobulawayo.
Okokuqala engikunanzelelayo kusalabantu abangathi bangamahlongandlebe abangathi abakazwisisi ukuthi lo mkhuhlane ukhona. Ngokunjalo impilo abayiphilayo leyane ukuthi abalandeli izimiso ezokubana sivikele umkhuhlane. Kodwa engikunanzela kakhulu kungabantu laba abavela ngaphandle kwelizwe ikakhulu eSouth Africa leBotswana ababuya ngendlela ezingayisizwa esingathi thina babuya ngedouble up. Bona abana abantu sibona ngathi babezingozi kakhulu ngoba babuya lapha bahlangane labantu bengahlolwanga. Ngokwenza njalo bathiya leli gcikwane bayesebeshiye leli gcikwane babuyele futhi ngendlela ezingaqedakaliyo. So ngokubona kwami ngibona ngathi yikho okubangela ukuthi leli gcikwane libe loku liqanza labo kobulawayo ngalezo zizathu. Njalo siyananzela labona abanye abantu ababuyayo kuzokuthiwa kulama-grocery abuyayo ngendlela ezingaqedakaliyo evela ngaphandle kwelizwe. Le ndlela afika abanjwe ngayo sibona ngathi lawo asikhozela uhlupho lokuthi leli gcikwane liqhubeke limemetheka njengoba thina lapha kobulawayo abantu esiduzane langapha leBotswana lelizwe leSouth Africa abantu abathaka khona ama-double up. Ngibona ngathi yikho ukusikhathaza ukwenza leli nani liqhubeke likhwela siya phezulu.
Ngokubona kwakho kungani inani labantu abatholakala belegcikwane le-coronavirus lisiba phezulu kobulawayo?
Esikunanzelela lapha edolobheni lakobulawayo ukuthi umumo we-COVID-19 kumbe coronavirus ukhanya ungamhlanga ukuze kufike lesi sikhathi. Siyananzela ukuthi khathesi ekuqaliseni ngale bekusinanzelela ukuthi abantu abaningi kade begula bebanjwa belalo umkhuhlane ngabantu kade bevela phandle kwelizwe kuboBotswana eSouth Africa. Kodwa khathesi siyananzela ukuthi lakhona apha kobulawayo ihluphe sesiba lalo ukuthi sokusiba la ma-cases amaningi abonakali ngabantu abavela bangazange baphume ngaphandle ngezindlela thina sihlezi phakathi kumuzwa wobulawayo sokulokuthelelana okuthile. So ngaleso sizathu kuyatshengisa ukuthi hatshi bo abantu kufanele sinanzelele ngoba gcikwane leli khaya liyamemetheka umumo wakhe sawumuhle.
Abantu bayalandela na imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus khona ngapho kobulawayo?
Well, eqinisweni abantu khathesi abakhona bangokuningi bazama ukulandela kodwa silabanye abantu futhi ungananzelela abangalendeli abangathi baqhubela kubeli bona bayesaba umthetho besaba amapolisa ukuthi amapolisa bayangibona ngabo bazathini ngoba abantu lendlela bamiyana ngayo okunye njalo ngibona kuyasihlukuluza kakhulu yikuyanga lokuswela yikho kwenza sibe lohlupho idorobha lakubulawa kathe siyananzela ukubana siphakathi kohlupho olwamanzi ngokunjalo kuba lezi ndawo ezithatha isikhathi ezide zingelamanzi phose iviki yonke so nxa amanzi sebuya ngebhawuza leyana enika abantu amanzi e-city council abantu bayaminyana khonaphana bonke sebefuna amanzi abasahloniphi loku kuthiwa yi-social distance siyakunanzela lokho lancama ama sibayagqoka kodwa kuba lokugudlana okuningi lokufuqana khonaphana kuba yingozi
umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-studio 7 ekhona le kobulawayo Abathathu abetheswa icala lokutshotshozela uDlakela abathi umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala umkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarevume lentathele izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono abetheswa icala lokutshotshozela uDlakela bazamiswa emthethwandaba lamuhla Ungarivumelo Chingono sebehlezi okwenyanga eyodwa esitokisini belokhu besalelwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Usikhala yena uze wabanjwa ngamapholisa ngemva kwenyanga ewadenya. Kulokuphoselana aqatha phezu kokuba ngubani ongaba wathengisa emapholiseni usikhala ukuze agcine ebanjwa eHarare. Kunjalo nje abalwela ilungelo loluntu kunye labamabandla ezombusazwe aphikisayo bathi amalunga abo elokhu ebotshwa mahlayana ehlukuluzwa njalo ethunjwa ezindlini zawo ngabezomvikela besebenza ndawonye lamapholisa. Ummeli weBinga North edalele parlamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla le-MDC Alliance uthi umenywe ngamapholisa akobulawayo kulandela ukubonakala kwakhe enikeza izisebenzi zevinkilini lako TM Hyper kobulawayo amalembu amabili alotshe ukuthi ibandla leZANU PF kumele lisuke embusweni kumbe ZANU PF must go ngesilungu. Umnumzana Sibanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi usetshele igqwetha lakhe ngalolu daba. Uthi njalo wesabela impilo yakhe kulandela athi ikuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabanye bakhe kanye labalwela ilungelo loluntu yikho esakaze lolu daba enkundleni yobulembu be-internet obeTwitter.
Lokhu okwenzakalayo yikuhlukuluzwa okwenziwa abantwana baseZimbabwe. Kathesi ungakukhangela kakusese ngokweopposition yodwa, kakusese yi-civil society yodwa, sokungama-civil servants, sokuyizisebenzi zonke, sokungabafundisi bama-church atshiyeneyo, kakusela muntu okuthiwa khona nguye umuntu o-right. Wonke umuntu sokufuza ukuthi ehlukuluzwe ngaphandle kokuthi umuntu ethi sivumelana lobubi obenziwa yi-ZANU PF. So ke mbona ngani ukuhlukuluzwa kulokho oqhubekela phambili kodwa thina savela sazinikela sangena kule struggle sikwazi ukuthi esasikudinga yikuyini sidinga ukuthi khona sibe lohulumende oyakwenza ukuthi izibhedlela zibe lemithi izibhedlela zibe labo dokotela izibhedlela zibe labo nensi izisebenzi zasezibhedlela zihole ama civil servants ahole imali yakwenza ukuthi begcine abantu babo njalo sifuna umkhonomi wokuthi khona omunye lomunye anga ukudinga umsebenzi ewuthole. Asifuni ukuncindezelwa mbona ngani labo abalwayo ngezimpi zabo 1970 babesilwa against ukuncindezelwa okufana nalokho.
Usanda ukuthi udingwa ngamapholisa ngoba wabonakala uthwele amalembu lawo okuvala ubuso ukuthiwa ngama mask. Ungathi amapholisa ayabe ehlukuluza abantu kumbe esenza lokho akathi yokulondoloza umthetho ukuthi kungabe lenkuthazo yokuthi abantu bevukele uhulumeni.
Mamhlanga ama masks lawa ayebhalwe ZANU PF must go. Mina ngivele ngigqoka lawo ma mask every day lapho engihamba khona ngitsho nje la kuma roadblock awo amaphoyisa ake mbone ngiwagqokile lawo ma mask njengoba nje kuyafana kube lezikhathi lapho ngiyake ngiqoke khona ama t-shirts abe bhalwe Nelson Chamisa for president kumbe ama kepesi abhalwe Chamisa for president ambone lutho olubi ngalokho engiyabe ngikwenzile njalo kumbe ukuthi nginike umuntu kumbe ngihambe nganika abantu abanengi abezana uPF bake begqoke ama t-shirts kumbe amanye ama material abhalwe khona ukuthi khona MDC ngabathengisi ama sanctions must go kuvunyelwe i-democratic society sokungani umuntu wonke sokufuze ecabange ngendlela yezana uPF you know izana uPF kaso Zimbabwe izana uPF ngumhlangano nje wabantu abalutshwana othina masa labo mnangagwa labanye nje abalutshwana akufuzanga thina abanye besibambe ngamandla ukuthi khona sikholwe kulokho abakukholelwayo
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umela iBinga North edalele parliamente njalo engwebandla le MDC Alliance ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lilandule imbiko ethi lisebenzelana lezanu PF. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba ugatsha lozokhetho lwezekhe lwazise ngeviki edluleyo ukuba leli bandla lizakhetha amalunga alo ukuthi athathe izikhundla ezatshiywa ngamalunga ebandla le-MDC Alliance axotshwa libandla le-MDCT edale. Abakhethiweyo ukuya edalele parliamente babalisa unkosazana Khuphe ngokwakhe labanye abalichumilane abaza kuba ngamalunga esenate ledalele parliamente sixoxele sikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
uzokwazi ukuthi iPR lesenate ngama positions afilwa yiparty ngoba ivotelwe ngabantu so angazi ke mawuthi abantu abasivotela ngokuthi ukhuluma ngani ngoba ngaba sivotelwa ngaba sikwazi ukuthola la ama spaces la sekhona lezi zikhewe sezivulekile nje zivulekwa ngoba livoti iparty yethu elitholileyo ebantwini so haya kulona iqiniso ukuthi asivotelwa ngabantu ngaba basivotela ngaphela ngabe asina positions ukumele sizifile
bakhona abathi bona ibandla lenu lingani likuhlangothi lwezana uPF ngoba alizwakali licothoza okuyabe kwenzakile okufana locuku kumbe kwephulwa kwelungelo likaZulu lithini lina ngalokho
ngokunye ongayisoqiniso khona lokho umsakazi ngeFriday ngenze iinterview neOpen Pal ngizokuthumela yona manje sikhuluma ngamalungelo abantu ukuthi hayi akumelanga ukuthi abhekelwe phansi manje ngenze iinterview neinye i-station station ngikhuluma ngamabishop ukuthi amabishop ayekwe phansi angasukelwa nokuthi nencwadi ebhalwe yi-government le yaphuma ibhalwe ngumama uMonica Mtsaka ekhulumela i-government ukuthi incwadi embi kakhulu i-government itshela abantu bemadebhelelend ukuthi they must just go and jump in a lake ukuthi akukho umbuso ongabhala ubhale ngaleyo ndlela ubhalela abantu ngempela abantu ababhekiweyo so hayi sibuhlungu and besingakukhangelelanga ukuthi ngo-2020 government ngaba lesibindi sokuthi ibhale incwadi enjalo itshela abantu bemathebhelelendi ukuthi abahambe beyokufa
lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-The Standard lithi kwaba lokuphikisana phakathi kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi bakhethe bani ozakuba ngumphathintambo wezempilakahle okwabangela ukuthi uMnangagwa akhalale ukukhetha wathi kazithathele lesi sikhundla uChiwenga iphephandaba leChronicle lithi umahluli wakobulawayo umnumzana Thompson Mabhikwa usecele ukungahluli udaba locala lokweba igolide elalisetheswa igqeda umnumzana Admire Rubaya. Urubaya ufuna ukuhlawulwa imali nguMabhikwa esithi wabotshwa wavalelwa ejele leKhami ngomnyaka odluleyo yena engelacala. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani njalo. Imali lo welcome dube uphuma echolochokomali. Mina badala ngikhala ngendaba yelizwe langiloke ngikhala ngalo. Intivele thina ngeke zabe lesabelo emandebe emashoneni ngoba ilizwe ngelamandebe elamashona. So sithi amashona vele ayikho thina into esizayenza. Khulume futhi ukhona ubhuti othi thina hleli eGoli sifuna ukuyalungisela. Siyalungiselwa ngubani? Aluba kuya ngayi uRamaphosa akade ngasixotsha sonke isihambi siye khonani ekhaya. Asazi yena ngumbulawo amandla okulungisa ngoba thina amandla asilawo. Angeke sibe lawo vele ngoba ma uthi uyabona uyafaka umbono uyafa, uthi uyakhuluma lokhu uyafa. Baningi abanye abafowethu asebefile, abanye basemajeni ngendaba kamnankafa lebandla lakhe. So inzima le ndaba, inzima kakhulu. Thina maNdebele asila kwethu.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithili njani ngezindawo ngezindawo.
Ya lo mnankagwa lo wayecabanga ukuthi upresidenti ipapa lombhida lo owathi abantu bedle wona. President ufuna umuntu ofundileyo. Angeke ukuze ngopresidenti ungazi alo ilo ungakwazi u-one man as two. Ungakwazi ukuvuka ugijima ukuthi upresidenti usizwa ukuthi upresidenti ungenela ukutshontsha, ungenela ukubulala abantu. Manje kuyacaca manje ama-election aziveza manje. Izanu PF levele iveza sobali ukuthi abazange bevotelwe ngabantu labo abantu labo. Laba kusala abantu abafunayo labo. Abantu bayabazonda abantu bezanu PF. Angeke uvotele amasela la. Akula umuntu ongavotela abantu ababulala abantu. Akula umuntu ongavotela abantu abathumba abantu. Akula umuntu ongavotela umuntu osarepa umfazi ngesikhathi lesi. Caca sobala vele ukuthi akula umuntu abavotela lawo ama election ende kuvele kusemehlweni kabantu bani. Angeke ukuthi wavotelwa ngabantu uzulala ukuthumba abantu emshweni. Akula muntu abavotela abantu bezanu PF lapho. Kanti vele okubavotelayo ngani? Manje sebesithi 23 bazowina ama election bantu bakuthi vusana amehlo izanu PF kungena muntu ozoyivotela. Loba bengabuya lo mumbu wabobolileyo lamabele wababolileyo yekelani lingathathi loba lingathatha lidle izanu PF lingayivoteli.
Salibona ndaba sakazi be Studio 7 linjani ke injani impilo yakwenu? Hayi bo, siyabonga ngalo msebenzi lo phetheyo. Hayi kuyabongeka kakhulu ngonibana. Mara eh kula inkinga labona ingxaki ekhona emhlabeni eWezimbabwe. Eh kunzima bafethi ngonibana lizuzela lani. Ingxoko eziphuma ebantwini. Nanku nje labo Job Sikhala. Sebethe badotsha nanku omunye la esethe wadotshe emzini wakhe ngumuntu omileyo kungaziwa lokuthi kuyenzakalani. Eh asazike. Jobani iyu le oyiyu yakhona. Layona sadike. Sisayilindile njengamaZimbabwe ukuthi hey andibana nje bethi besukume bebonisa nalo mbuso okhona kuleli lizwe leZimbabwe. Eh asazike bafethi. Mara labona ukuthi hey indaba ezenzakala nampa nje labona abamajele abagcina amajele nampa baphonga ukukhuluma intando yabo. Bathi bona hey nanku ke umuntu waphoza ukubuya. Bathi amaketane wahamba la maketane ezandleni ezinyaweni. Bathi bebuzwa bathi hayibo amakhika aliukhwinuleka. Bathi sekondithe hey kodwa hey uphuzile uke khothi kodwa umlando ukuthi izivalo kade zidala ukuvuleka. Mara nikubhekile iqiniza antabona ukuthi ikudelela vele bazitshela ukuthi hayi vele ithe sesiphethenda kulo ngasidonsa nda kulo ngasiqamula. So far eh asaziwa fethi manithi nje lithuthumeze lababa isadiki uRamaphosa nje ethe ngathi uyaphuthuma. Mara eh siyazi ukuthi ayikho lenye into angayikhuluma uRamaphosa wonibana. Mayobona umntu ebhekile ukuthi yini into eyenzakala eZimbabwe bafethi. Asiboni ukuthi uRamaphosa ngakhona ukuvula umlomo ukukhuluma intando yakhe kumbe ukukhuluma okumele kulungisiswe eZimbabwe. Mara siyazi ukuthi yazi hey kulezigebengu. Mara asazi ukuthi bazovelapha bangasikhulula. Kimini umfokanyama foka mtunzi ufoka phula matambo iphuma phansi komfundo khwekwe kobaphumula ngase kweru.
yebo studio 7 omuhle na indaba yami namhlanje phezukwayo indaba ye COVID-19 leyo ukuthi abantu uma befika eZimbabwe besuka kwamanye amazwe bafaka ukuquarantine why ma efika umuntu evela sam engahle echekwe mayengabanjwanga ahlezile emzini wakhe mayebanjiwe ehlasiwe esibhedlela kulokuya buthelela abantu ababegula nabangaguliwe buthelela one ndawo usani khona kumkhuhlane ungaphela khona lapho ngolokhu beyesandisa umkhuhlane besiya phambili uhulumende mayebona sibe ecabanga kahle kahle ubona kurayithini khona kokwenzakalayo abafike kahle kumbe ayebhoda ayebamela khona acheck abantu bephume bezihambe lapho abacheckwa khona abacheckwa abantu nge-same day khonapho efika ehle checkwe ehleaza kathulane kala lutho ahlaphuma ezihambeni emzini akhona ukupakwa bekutakwe befakwe bezithelelana imikhuhlane be-one ndawo uma bebaleka ngeke basole mina ngithi ba-right uma bephuma bebaleka ungahlala wena ukwazi ukuthi mandle sonhlala impati kwenkinga.
Lawo ngamazwi enulina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulamayezi amabili awezulu lesiphepho alubhekise esigabeni seGulf of Mexico. Elinye yezi elithiwa Tropical Storm Laura selichiye libulele abantu abahlanu elizweni leHaiti lalubhekisa kweleMelika. Elinye yezi elithiwa Hurricane Marco ama hurricane omabili akhangelelwe ukuchaya eleMelika lamuhla kumbe kusasa. Amazwe awumhlubulo ezansi ye-Afrika yiwo akhangelelwe ukuncedisa eleMozambique ukuthi lilwisane lodubo lwabahlamungi besimoslem abedlulisa amalawulo asebebulele abantu abambalwa kulelo lizwe. Eke sikhangele ezivela ngapha kweleMelika ngamafitshane. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans we-Republican National Convention uqala lamuhla. Lo mhlangano obumele wenziwe edolobheni le-Charlotte e-North Carolina kodwa ngenxa yegcikwane le-coronavirus uzenziwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini lakumabonakude. Lamuhla ebusuku ekuvulweni kwalomhlangano izikhulumele ezizaba khona zibalisa indodana kaTrump uDonald Trump Jr. lezinye iziphathamandla zaleli bandla. Ngeviki edluleyo ibandla leDemocratic Party belilomhlangano walo ofanayo kodwa kulezikhulumeli noezigoqela iziphathamandla zebandla lamaRepublicans. Akukakhulunywa ukuthi emhlanganweni waleviki kuleziphathamandla zebandla lamademocrats ezizakhuluma zisekela umongameli Trump na njengalokhu okwenziwa ngeviki edluleyo kukhuluma abe-Republican Party besithi basekela umnumzana Joe Biden. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leVirginia umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sesizwile kancane masilalela uTrump ekhuluma eTwitter ukuthi enuzozama ukuthi ayenze kanjani ukuthi eyama-Republican i-convention, i-RNC, Republican National Convention, ukuthi yona uzoyenza kanjani. Okunye simzwe kutsho esola ama-Democrats ukuthi ama-speech abo amanye amaningi akhona ebe-recordiwe, pre-recorded, and therefore yena kusho ukuthi uzozama ukuthi awakhe awenze abe live. Kunzima kakhulu ukukwenza lokho ngesikhathi se-COVID unless makuwukuthi uzimisele ukuthi aphule ama-recommendations anikezwa i-CDC ayiwona akhuluma ngokuthi ungaba labantu abayingaki. So angiboni ukuthi uzokwenza kanjani ukuthi kuphumelele, but masingisilandela umqondo wakhe masisizwa ama-comments awenzayo ku-Twitter lakuma-interview sibona ungathi uzozama ukuthi yena azame ukwenza into eziningi zibe live. Sizwile futhi njalo ukuthi kuthiwa yena esakhe ispeech uzosinika e-White House okuyinto engakazi yenziwe any incumbent, any sitting president, asikaze sizwe sitting president esebenzisa iWhite House. IWhite House ngelizwe lonke ingeka president, whether uli Democrat or uli Republican.
Asebe cubungule obekwenzakala kuviki edluleyo kubandla lamaDemocrats, bathi bona kukhanya umnumzana Biden eveze ukuthi ungumongameli woqobo ngoba elesineke njalo engumuntu othandwa ngabantu abehlukeneyo abavela la kumabandla achiyeneyo afana lelama Republicans lalo. Ubona njani isimo sika Trump esizavezwa nxa uqathanisa lalesi sesisibonile sika Biden? Kuzaba lo mehluko na?
Isimo sika Trump masiqathanisa lesika Biden sivele position e-wrong kakhulu, ngoba into ezikhonjiswe nguBiden ku-convention yakhe ngezokuhluleka ukulida, ukuba le-leadership esikubonile ku-Trump, especially indaba zokuvimbela igciwane leli ele-COVID-19 ukuthi li-spread. Sibonile ukuthi hhayi esikhathini esiningi uTrump uhlulekile ngoba one, akafuni ukusebenzisa i-science, two, uvele ngumuntu nje ovela akhulume akucabangayo angazange aqala ku-fact check approve ukuthi into yakhona scientifically into engasebenza. Kufana lokuthi atshela abantu ukuthi hhayi lingafaka i-bleach emzimbeni yenu, ngoba i-bleach isibonakale into esebenzayo ukuthi iqedele igciwane leli. Izinto azikhulume ku-national TV lezi.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha edolobheni le-Virginia kwele Melika.
Hello.
Yeah, what do I say?
How can I help you?
Tomorrow Ngiyacela wempilo lokungakala Ngiyacela Hawu
Labo ke ngabahlabeleli abambalwa abazithi bona zimmaskandi behlabela ingoma ethiwa COVID-19. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Abathathu abasezandleni zamapholisa besetheswa icala lokutshotshozela ukutshengisela abathi omnumzana Job Sikhala Jacob Ngarivume lo Hopewell Chingono bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla. Ibandla le-MTCT lilandula imbiko ethi lisebenzelana lebandla le-ZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.